Siyabonga Chris Losandra le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
And when we look at ourselves, that's why after that
abantu abaningi babesekela amacele aGNAyo esenzela ke impilo yabo. Abanye babengabomama, abanye bengabobaba.
Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukumanyana ebandleni lakhe leZANU-PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walo omkhulu weCongress yesithupha lilokudonselana okungaze kubonakale embalini yalo.
Kwesi sikhathi abantu abalimele bale ba-hostile kumbe bale betting attitude ivela kini people without disabilities? Ngoba abantu abalimele bafa masinyane nge-stress. Uyaba le-stress kufamily, ube le-stress ku-public, awuselo kwakho. Ukuhambe esibhedlela kakhuluma 77 abalutshwana bazosizayo.
Namhla lilanga lokunanza amalungelo abantu abagogekileyo emhlabeni jikelele ele-International Disability Day, njalo abagogekileyo eZimbabwe bathi bakhangelela ukubana uhulumende ananze amalungelo abo ngokupheleleyo njengokutsho kwesisekelo sombuso.
Amapholisa asebophe inkokheli yeMaswingo Residence Trust ebalisa umsekelo omgcinisihlalo kulandela kutshengisela okwenziwe izakhamizi edolobheni leli lamuhla zikhonona ngokuswelakala kwamandla kagetsi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe usekhuthaze ukumanyana ebandleni lakhe leZANU-PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walo omkhulu weCongress yesithupha lilokudonselana okungakaze kubonakale embalini yaleli bandla ngemva kokuvinjwa kwemizamo ayithi ibisenziwa umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru yokugenqula umbuso wakhe. Umgabe wethesa uMujuru labanye bakhe abamsekelayo umlando wokusebenzelana lamazwe angentshonalanga kanye lebandla le-MDCT emzameni yokufuna ukumsusa esikhundleni ngodlakela. Intathe izindaba yethu Mavis Game usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume ngesikhathi amalunga ebandla leZANU-PF engena umhlangano we-Central Committee owenzelwe emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare lamhla. Bebethithibele abekade bekulo mhlangano ingekho injabulo evame ukuba khona lapho kungenwa imihlangano efana lowe-Central Committee ngemva kwezehlakalo esezithe zaba khona kubethwa abanye ngamagama kuthiwa bebedinga indlela zokufuna uhluthuna intambo zombuso. Bezikhona izikhexe okube yisibonelo sokuba iningi lalabo kungabacatshangelwa ukuba basekela uhlangothi olukhokhelwa unkosikazi Mujuru bengazanga kuzangena lumhlangano ngemva kokuba uhlangothi lwabontanga lukubeke sobala ukuba kabayi kubavumela. Uya kuvuma umgabe ukuba kawukho umanyano ebandleni alikhokhelayo njengalokho obekucatshangelwa kubangisanwa izikhundla. Wakhuthaza inkokheli ukuba zisuthiseke ngalezo eziziphetheyo zilindele amathuba azo ukuba zikhethwe kweziphezulu nguZulu hatshi ukuhluthuna ngamandla. Waveza ukuba kunje abanye babo bengawungenanga lumhlangano we-Central Committee lanxa balwa impi yenkululeko besaphila kodwa ngoba betshengise ukungathembeki ebandleni.
And when we look at ourselves, just one year after that resigned.
Abantu abaningi babesekela amacele aGNAyo besenzela ke impilo yabo. Abanye babengabomama, abanye bengabobaba. Okwamanje babuya abanye besithi kade bengekho phakathi kwakho konke lokhu. Nxa sisenza kanje ibandla liyabhidlika.
Umgabe utshelela umhlangano ukuba akekho oza kumhluthunela intambo zombuso njengoba yena wakhethwa ngumdali ukuba abuse ilizwe leZimbabwe. Wengeza ethi labo alokhe besale micabango yokusebenzelana labelungu bengelandawo ebandleni alikhokhelayo leZANU-PF ngoba kungabathengisi abafuna ukubuyisela ilizwe emuva libuswe njalo ngabokuza. Umgabe utshelela umhlangano we-Central Committee ukuba iCongress yalonyaka yesithupha ikhangele lokuphuma lezinqumo ezizaphathisa ukuqhutshwa ngendlela komsebenzi ebandleni lakhe kanye lokulungisisa uphosiwe kunhlelo zalo. Kulabo abacatshangelwa ukuba bakuhlangothi olusekela unkosikazi Mujuru abangenela umhlangano lamhla wokwandulela umhlangano weCongress yesithupha okhangelelwe ukuvulwa kusemthethweni kusasa babalisa unkosikazi Olivia Mchena nomnumzana Simon Khaya Moyo. Kuthi umnumzana Webster Shamu yena ongene ngesikhathi uMongameli Mgabe seqalile ukwethula umbiko wakhe akahlalanga isikhathi eside uphume ngemva kokunikeza iphepha ebelilamagama alabo abalahlekelwe imiphefumulo kuwona lo mnyaka njalo kungabalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Joyce Mjuru, umnumzana Didmas Mtasa labanye abanengi bebengekho kulo mhlangano okuyisibonelo sokuba sebelahlekelwe izikhundla zabo osekusele kuphela ukuba kwaziswe uZulu okusemthethweni. Lo mhlangano weCentral Committee uthethele lithuba uhlonipha wonke amaqhawe alahlekelwe yimiphefumulo kuwona lo umnyaka ka-2014 kusukela kwabanikezwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe elizwe kanye lawesigaba. Umgabe uthethele lithuba ukwazisa la malunga phezu kwemfa yomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Khotsho Dube wasesigabeni seMathebeleland South obhubhe kuthanye watholiswa inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo izabekwa emathuneni awe-National Heroes Acre ngensonto ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje idale leZANU PF Central Committee likhangelelwe ukuhlaziya livumelane inguquko kusekelo sombuso webandla ethule kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Linguquko izanikeza uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe eyedwa kanye lomgcini isihlalo webandla. Owake waba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Rugare Gumbo ongomunye wabamiswe umsebenzi beseteswa icala lokufuna ukugenqula uMgabe utshele iStudio 7 ukuthi yena labanye abakhokheli kabavumelani lenguquko yesisekelo sombuso yeZANU PF le ngoba enye yenjongo yempi yenkululeko yayingeyokupha uZulu amandla okuvotela inkokheli ayifunayo.
Ukudlala ukuyana kubongudli amakheke lethi kuphela akulabantu abacabanga ukuthi into le ingahanjiswa njani. Into ye-economy ifuna ama-businessmen, ifuna i-business community ibe involved, yiye thathi i-lead. Akulokhu kubonga ukuthi thina ama-politicians esithi into esifuna ukuyenza into le akwenzakali lokhu.
Siyabona ukubana kuthiwa khona okunye okuzenziwa kumhlangano lo yikuguqula isekelo sombuso ukubana uMongameli Mgabe ebe nguye okhetha abasekeli bakhe njalo lo mgcini isihlalo webandla. Ukubona njani wena khona?
Hayi, vele ngamvumelane lakho lokho. Angula nto enjalo, kumele abantu bavotelwe ngabantu. Sisuthe kuphela abanye abantu ukuthi kumukunuza aphointe abantu awafunayo. Litshintshe indaba litshintshe i-constitution yomhlangano. Indaba litshintshe ama-procedures omhlangano. Ukuyenzela ukuthi linike izinini zenye imisebenzi, hhayi akula nto enje. Thina kazivumelani lakho.
Manje pho kuyino sekuzayenziwa abantu abafana lawe abamisiweyo ukuba ngamalunga labanye abaxotshiweyo lilakho yini ukuthi libumbe elinye ibandla?
Hayi, asifuni ukubumbe elinye into zingene. Singabantu beZANU PF, so ziza remain as ngabantu beZANU PF. Sizabona ukuthi kuzayenzakala njani phambili ngakhona ngale. Kodwa hayi, as of now singabantu beZANU PF.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowake waba isikhulumeli sebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni lo Chris Kande wo Studio 7 eseHarare. Abalwela amalungelo abesifazana sebesole kakhulu uMongameli Mgabe ngokucothoza unkosikazi Joyce Mujuru esithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe khonapho engumuntu ongumfazi. Emazwini akhe izolo, uMgabe uthe unkosikazi Mjuru kalazo impawu zobukhokheli, ngalokho uthe angeke akhokhela ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi ngaphandle kwalokho okumangalisayo ukuthi uMjuru ufuna isikhundla sakhe yena engumuntu wesifazana. Ngezinye indlela uthi owesifazana ngeke angene esikhundleni sakhe akhokhele ilizwe. lo ngumcabango osolwa kakhulu ngabaningi abalwela amalungelo abesifazana abagoqela unkosazana Linda Mpofu.
Ukhulu lapha ugwenile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi uyeyisa umjuru njengokuba ngumama kwakhe. Kukutsho phela lo mkakhe uGrace laye kangeke athatha leso sikhundla. Ngoba kunenge sesikuzwile ukuthi uGrace nguye layo sezathi athathe isikhundla. Nxa kuyikuthi ezayeyisa umjuru ngokuba ngumama kwakhe, kukutsho laye uGrace kameyise njengokuba. Njalo lokhu kunjengisela ukuthi hayi umdala lokhu ephila ensukwini zakudala. Lokuguga phela kuyahambelana. Abantu bakudala yibo abalokhu besabambelele ukuthini omama ngabe sintwana. So yikho kutshengisela khona ukuthi hayi ukhulu sekukhulile, sekugugile kaka ame mbijana yekubusa abanye.
Kungaba kuludaba lokukhula ukweyisa omama kumbe ulahle umlomo nje njengomuntu omdala umkabe?
Bona ngani kukabili. Kungabe kuyikukhula ngoba yena ukhula esikhathini sokubana vele omama benganjani bengabuzi. Omama behlala nje emkulwini bagcine abantwana. Okwesibili futhi kungabe kuyikuthi uyakwazi vele ukuthi uGrace umkakhe kasozabuzi. Ngoba uyamazi umuntu asehlale laye. Nxa kuyabonwa yithi esingahlali laye ukuthi hayi uGrace lapha uvele yena hayi. Lokho kokuvusa kakudalelwanga njalo ayisiso siphiwo sakhe loba angaze afundise athiweni ayisiso siphiwo sakhe. Ngibone ngani vele sehletshaya ngikempa zonke nxa zonke ngoba okwakathesa kulaluthanga lutho ngoba uGrace nguye osesamgcinile njengoba siza kuthi hayi kukhona okuningi okwenzakalayo bevodwayo uGrace nguye omsizayo lapha nalapha. Ukuthi ahle aphume ekhathesi aphume legcekeni athi hayi uvele uGrace ngitsho akuyenzi esayidini likakhulu ngoba uzagcina esenguyo selenkinga engasatshintshwa izigqoko engasathiwayo. So mnayi ngokubona kwami ngibone ngani uvele abesintwana uyabe abesifazane uyabeyisa.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu abaphila lobugoga bathi balokhu bebambele kantulo elokuthi isisekelo esisha sombuso sizaguqula impilo zabo kodwa lokhu kungenzakali. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lalamhlanje lokunanza amalungelo abantu abagogekileyo emhlabeni wonke jikelele kukhangelwa ikakhulu kusetshenziswa kwendlela ezintsha i-technology ukuthuthukisa impilo zabo ngendikimba ethi Sustainable Development, The Promise of Technology. Abagogekileyo kuleli bathi abangeke bakhulume ngendlela lezi ezintsha ngoba bona basasuswela zona indlela ezilula zokuxoxisana njengokusebenzisa kwamasayini ekukhulumeni, ukusetshenziswa kwe-braille kumbe kwakhelwa indlela ezivumela ukuthi abagogeke enyaweni benelise kungena kuzakhiwo zonke. Unkosazana Rita Mkhwananzi ogogeke enyaweni uthi awungeke kwakhulunywa ngokusetshenziswa kwethekhnoloji empilweni zabo kuleli lamhla ngoba behluleka khona ukuthola izihlalo zokuhambisa bengafuqwa ngabanye ezama-wheelchair. Uthi imihlangano ivame ukwenzelwa endaweni okokuthi yena ogogekileyo enyaweni kuyamehlula ukufinyelela khona.
Kwezinye isikhathi uyathola ukuthi indawo yangkhona ilama steps. Akula lift or emgaqweni kulama portals or kulama halls vele ukuthi awuqhumeki kodwa fanti wena udlule endaweni lana. So lawo isithunzi sakho kuyasehlisa ukuthi usuzacela omunye umuntu ukuthi ngicela umphamise or ngicela undlulise lapha.
Unkosikazi Siphatho Majole ogogekileyo njalo uthi akusihulumende kuphela obakhethayo kodwa lalapho abahlala khona.
Like asithi kulama community projects ku community lapha enhlala khona asithi kulama projects anziwa ngabanye omama umama olimeleyo ka kabizwa ukuthi athi come in la a join kuma projects onalawo uyathiwa phandle. But the question is unjelani phandle silamaguma angidi but uyabona vele kabizwa.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda o olimala amehlo esemncane ngomkhuhlane wendingindi uthi sisekelo sombuso esitsha savele sababandlulula ekwenziweni waso ngoba kwakungela ingwalo ezibhalwe ngebraille ukuthi labo banelise ukuzivalela ukuthi kanti kuvele ukukhulunywa ngani. Uthi udaba lobandlululo lumqoka ebantwini abalimeleyo ngoba nxa lungalungiswanga akusoze kwaqakathekiswa imithetho ekhangelwa ukuthuthukiswa kwempilo zabo.
Kwesi sikhathi abantu abalimele bale ba hostile kumbe bale bad attitude ivela kini people without disabilities ngoba abantu abalimele bafamasinyana ngestress yeba le stress ku family ube le stress ku public awuselwa kwakho ukuhamba esibhedlela kakhulu ama 77 abalutshwana bazosizana.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Association for the Deaf ithi kulabo abalimeleyo inani elingangokukodwa ekhulwini i-1% yiyo kuphela elenelisa ukuthola ulwazi ngokubala okuthiya inkulungwane zingazi ukuthi kuvele kwenziwani elizweni. Ilanga lokunanzwa kwabagogekileyo lasungulwa ngomnyaka ka-1981 inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kukhangelwa ukuthi amalungelo abo angathuthukiswa njani. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingunothando Spanda.
Amapolisa namhla abophe inkokheli yamaswingo Residence Trust ebalisa umsekeri kamgcini sihlalo kulandela ukutshengisela okwenziwe izakhamizi edolobheni leli zikhonona ngokuswelakala kwamandla kagetsi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Prosper Chiringindi uthi izakhamizi besitshengisela emahofisini eZimbabwe Congress of Trade Unions zikhala ngokuthi inkampani kagetsi ezesayicitsha umlilo santando. Ababotshiweyo bagoqela umsekeli kaChiringindi umnumzana Honest Makasi unobhala jikelele wenhlanganiso le ku-Ward 2 umnumzana Mishek Gava kanye lomnumzana Simbarashe Mugari. UChiringindi uthi abathathu laba bavalelwe enkambeni yamapolisa eMaswingo Police Station lapho abakhangelelwe ukwetheswa icala lokwephula umthetho we-Public Order and Security Act iphosa. Uqhubeke wathi zitshengisele kulandela ukwala kweziphathamandla zezesa ukuzazisa ngezikhathi zokucitha amandla kagetsi kanye lokunye okuthiyeneyo. Izakhamizi zamaswingo zike zazama ukwenza uhlelo umhlangano leziphathamandla zenkampani le ngenyanga ephelileyo kodwa kwehlula. Amapolisa emaswingo alile ukukhuluma ngodaba lolu. Kusenjalo kuqhubekela phambili ukucitshwa kukagetsi santando koBulawayo. Asizweni omnumzana Roderick Fayayo, umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lokhu kuyikhona kuyani esikwazi ukuthi ayahamba nzelela, ekuhamba nje kuphela isikhathi esiningi. Esingakwaziyo ukuthi njengoba izolo bekufanele kwezinye indawo ehambe kahambanga. Yona la ama-games yina yenza ukuthi engahambi kumbe njani. Kodwa sesikwazi lathi ukuthi hayi nxa kuyikuthi akhona. Njengoba kwezinye indawo encinxa becomplaina so kungabe kwenzakalayo ukuthi hayi koBulawayo bamile ngenxa yokuthi kulama-games lawa and bazayenza after ama-games so sebechitha kwezinye indawo kakhulu.
Ye ma usukhangeleke balinika khonokho kuthiwa luhlelo lwabo lokucitsha ama-gates kumbe baphonge ukuwisa nje kuphela okungenalutho.
Bayawisa nje kudala yikho-ke ngani bayalandela khona kodwa kathesi bayazenzela nje kuphela mathanda njengokuthi nje wabukwazi ukuthi isikhathi ama-gesi akufusa ehambe lamuhla ehambe ukwazi ukuthi namuntu afanele ehambe engahambi so sewuphonge ukuphila nje kuphela kungakwazi ukuthi okuyikho yikuyini.
Fayayo, nxa ukuthi-ke umlilo wamagetsi ungahamba abantu basebenzisani inkulu lokhu ezisakhona yini?
Uyabona endaweni ezinjengabosemgani uyini ngale amaganga wonke sayaphila abantu sebathezi inkuni baceda so sokusiba luhlupho sibili sokusenzakala ukuthi abantu nxa amagetsi engahamba bengalindeli either bayakwanisa ukulala bengadlanga kumbe laba lezimali zabo bayakwanisa ukuhamba bengale emarobhodini emakhandeni ngale bemela labana abantu abavela kubotholothi abathengisa inkuni bete behlale bevele bele nkuni zabo.
Kodwa-ke kuyaphileka yini nxa ukuthi abantu bemadolobheni besebenzisa inkuni?
Kunobunzima obukhulu kakhulu kodwa okunye ozakunanzela futhi kube ukuthi kulezinye izindlu ezokuthi lapho bathi beqalisa ukufaka ama-prepaid meters akazisa azikazi vele zibe lamagesi baphika ngakhona okuyadinga incwadi lokuyadingani so kuvele lokungathi kuyikuthi abanye lawo futhi kabasela sokulethe ubuzima uye bukhulu kakhulu.
Umnumzana Roderick Fayayo ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni Lo Gibbs Dube we Studio 7.
Izizalwane zeZimbabwe ezivakatshela kwele South Africa zingena ngomngcele weBeitbridge sezisole indlela uhulumende weSouth Africa aqhuba ngayo uhlelo lokuhlola abantu umkhuhlane we-Ebola zisithi kule ndawo eyodwa kuphela yokwenza lokho osokubangele ukuthi kube le ndwendwe ezinde kakhulu kulindawo. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Parliament ithi abantu baphathwa njengenkomo zisiya eDiba njalo ithi kufanele uhulumende weZimbabwe akhulumisane lo South Africa ngalolu daba ngoba abantu bengahlonitshwa yilabo abaqhuba lomsebenzi. Kodwa umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa uthi lokhu inhlala yenza njalo indwendwe zibangelwa ukuthi sebebaningi abantu abachapha kulomngcele njengoba isikhathi sekhisi umsise sisondele kukanti ayisiwo wonke umuntu ohlolwa umkhuhlane we-Ebola.
Esikwaziyo ukuthi selokhu umkhuhlane lo i-Ebola waqalayo emazweni langasentshonalanga ye-Africa uhulumende we-South Africa wathatha isinqumo esokuthi bazahlola indawo zabo zokungena ezokungena eSouth Africa singathi ngamaborder bekhangela ukuthi kambe bengabe bekhona abangena kuleli lizwe bethole lowo mkhuhlane bazame ukuthi bahle babavimbe khona ngale ukwenza ukuthi laba abantu bengahlangani lozuloneke umkhuhlane obusumemetheke. Siyabona ukuthi iborder yeBeitbridge iborder abantu abaningi abangena kiyo kuthe kuqalisa kade bekhangelele kakhulu laba bahamba ngamarolo amakhulu amagonyethi ukuthi mhlawumbe yiba bangabuya lomkhuhlane lowo ngoba bayahamba bedlule eZimbabwe besiya khona boDR Congo bevela khonani.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcinisihlalo weZimbabwe community in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani izilukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Mojalifa Mugwele owenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa imizimba iSexual Rights Center sikhuluma ke ngodaba lweHIV AIDS. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga futhi.
Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi udaba lwe HIV lapha kungani elizweni bathi bona kungani lunganeno lezinsuku ngokubona kwakho kungakusenzakalani nxa ukhangele wena emphakathini lapha.
Imfundiso lenkuthazo ukuthi labo abavele sebephila negciwani baqhubekele phambili bethatha amaphilisi njalo labo abangelalo bahambe bayehlolwa. Sikubonile ukuthi uhulumende labe enhlanganiso ezizimele zodwa baqhubekelisele phambili indlela zokuthi uZulu abekwazi ukuthi khona kule nhlelo zokuhlolwa kule nhlelo zokunikezwa kwamaphilisi. Ngakho-ke lezo ezinye zezizathu ezisenza ukuthi sicabangele ukuthi yikho okungabe kwenze khona ukuthi labo abakhangela ngamanani bathi khona udaba lolu luyayehla sibili. Kuke waba lohlelo futhi lwe-male circumcision oluphume lwakhankaselwa kakhulukazi nguhulumende ekhuthaza obaba ukuthi bayesikwa izikhumba ngoba-ke kusokubonakela ukuthi osikiweyo isikhumba kumbe osokiweyo ulamathuba okuthi athole igciwane anganeno kulalo ongasikwanga.
Ya siyabona ukubana esikhathini esedluleyo bekungani kuthiwa khona abaphila ngokuthengisa imizimba yibo abayenza ukuthi igciwane limemetheke. Kungaye kuliqiniso yini lokho?
akusiqiniso lelo. Lokho ngikutsho ngoba mina ke ngisebenzelana nabo njalo ngibaza abaningi. Abaningi babo bazithi khona beyizithengiswa mzini. Yibo kanye abakhankasela ukuthi abantu basebenzise amakhondomu nxa kuyiwa endaweni zocansi. And then njalo labo bengabantu bethengisa emzini bayakwazi ukuthi umkhuhlane njalo igciwane le-HIV likhona. Ngakho kabasisi ukuthi bakuthole lokho. Yikho ke bangabantu abazivikelayo njalo bevikela ama-client abo ngoba ngabantu abafuna ukuthi ku-industry yabo bahlale njalo baphile isikhathi eside. Lokho ngumbono wabantu abalokukhuluma nje kuphela kodwa bengelayo imiqondo ebonisa ukuthi yikho lokho sibili neqiniso. Kayikho i-evidence or i-study esiyenziwe yaprove ukuthi ama-sex workers kanye kanye yiwo sibili aqhubekelisela phambili igciwane le-HIV.
Ngesikhathi esedluleyo kuke kwaba lo daba eGoodwin lapho kuthiwa khona abantwana besikolo labo kabaphiwe ijazi lomkhwenyana ikhondomu. Ukubona njani lo?
Ye, le indaba iyachisa. Bayikhulumile abayibo abamelane lazo kwabezemfundiso abe-education, bayikhulumile abamele abazali, bayikhulumile abamele amalungelo abantu. Kodwa-ke ngibona ukuthi kakubanga lokuvumelana okuhle. Inkinga elapha mfowethu yikuthi singeke sakhuluma sicatha ngomino. Ontanga abasesikolo bayaya ecansini. Lokhu sikuboniswa linani labantwana abangamantombazana abazithwalayo bagcine bephuma esikolo. Siboniswa futhi linani labantwana abakumele babesesikolo abatholakala bene-STIs, ingulamakhwa, kumbe yona ngokwayo i-HIV. Ucansi uyatholakala oyenzakala ebantwini abasezikolo.
Kuke kwaba njalo le nkulumo yokubana emasontweni lapha ezinkondlweni yikho lakho kungani umkhuhlane igcikwane leli selimemetheka khona. Kungakuliqiniso yini ngombono wakho?
Hayi, ngombono wami kodwa-ke ngencubungulo esiyenzileyo thina siyinhlanganiso siye sakhulumisana lamabandla elithile khonapha koBulawayo, sakhulumisana nabantu bakhona abangena lapho. Sikubonile sibili ukuthi amabandla, ibandla lingaka lilikhulu, livele line-support group yabantu abaphila negciwane le-HIV. Libuye futhi kube le nhlelo eziningi kakhulu ezokufundisa ngokumemetheka kuleli gciwane. Ngakho-ke liqiniso ukuthi i-HIV ikhona emabandleni ngoba abantu i-church yindawo yokuya yokuyakhonzela nesonto nje kuphela. Kodwa-ke ngomvulo kusesike umgqibelo siphande sisezigabeni kuningi esikwenzayo siphande kwesonto. Abanye bengabantu abasemtshadweni bangena emtshadweni bengelalo igciwane kodwa-ke sele 10, 15, 20 years esemtshadweni ayizithola selegciwane.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungalivalelisa abalaleli?
Ngingavalelisa abalaleli ngisithi khona mhlaka 1 December nje leyo simdlulileyo kumalanga adlulileyo bekulilanga lapho esikhumbula khona sithi khona i-World AIDS Day. Ngithi khona-ke mina kubalaleli i-AIDS kumbe ukuba ne-HIV kakutho ukuthi ilanga lakho lokufa sekufikile. Hayi bo, abantu kabalandele inhlelo zokunatha kwamaphilisi. I-HIV isinqotshiwe.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ube lelanga elihle.
Siyabonga.
Okay, bye. Lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mgwele olwela ilungelo labathengisa imizimba i-Sexual Rights Center. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamalungelo abantu abagogekileyo ele International Disability Day elinanzwa lamhlanje emhlabeni wonke jikelele.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Hayi ke isikhathi kasi savumi isihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukumanyana ebandleni lakhe leZANU-PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walomkhulu weCongress yesithupha lilokudonselana.
Hayi ke kayehlukane mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.